Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolosine mhlaka 13 2018 igama lami ngokeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eZimbabwe athi akusamelanga kwenziwe imihlangano ngenxa yomkhuhlane wesihudo.
Uyabona lolu dubo, lolu ludubo oluyangisayo ukuthi lanamhlanje lokhu sikhuluma ngalolo daba elokuthi kona amanzi kufuze abe ngamanzi ewokuthi kona abantu uyakwanisa ukuthi kona banathi.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBritane zidlala ingqondo ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube ofisa ukuthi kubiselwe idola leZimbabwe.
Indaba kaMthuli Ncube ukuthi lethe izimdola, mbona ngani is too soon ukuthi elethe izimdola, kodwa asazi mhlawumbe kuzasebenza.
Ilizwe leBotswana limisa ukuthengisela amanye amazwe inyama kulandela ukubanjwa kwenkomo ezivela kweleZimbabwe ezicatshangelwa ukuthi zilomkhuhlane wamasondo.
Uma kuyikuthi kuyaphambaniswa mhlawumbe umkhonomo wabo, okumele bakwenze babo ukuthi bafake umngcele bawubiyele, ngoba angisiyakwazi ukuthi baba inceba le ndoda kalihlekwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eZimbabwe athi akusamelanga abantu benze imihlangano eHarare kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo osubulele abantu abangamatshumi amabili lanye. Lokhu kwethulwe nguSenior Assistant Commissioner uCharity Charamba oxoxe lentatheli zindaba yeReuters News Agency izolo kusihlwa. UCharamba uthe abantu balakho ukuthelelana umkhuhlane lo bangabuthana endaweni ezijiyeneyo. Uphinde wathi abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo akusamelanga bethengise ukudla emgwaqweni. Kusenjalo umanyano we-United Nations uthi umkhuhlane wekholera uqhubeka usidla ubhedu elizweni leZimbabwe. Uqhamuka kwalo mkhuhlane emalokijini amabili eHarare abalisa eleGlenview leleButiriro sokuthi abantu abaningi besisabela ukuthi ulakho ukubulala inkulungwane zabantu nxa ungaphangiselwanga nguhulumende. Ngomnyaka ka-2008 ubulale abantu abazinkulungwane ezine. Siqoqe lomela indawo yeSouthton eHarare uKansela Peter Moyo yena othi umumo usumubi okumangalisayo.
Abantwana abafunda eLokimva lapho engimela khona abafusuka ebodilelwa labo Grandview abathathu babuye baqalisa ukugula, kanti esithe khona uyedi kazama ukuthi khona abantwana abavela kulezi ndawo bake bami. Uyabona lolu dubo, lolu ludubo oluyangisayo ukuthi lanamhlanje lokhu sikhuluma ngalolo daba elokuthi khona amanzi kufuze abe ngamanzi ewokuthi khona abantu uyakwanisa ukuthi khona banathi. Kodwa ke udubo esilalo kathesi elwamanzi lololu ukuthi akula manzi endabeni wenilizonezwe. Lo ngumlando kahulumende, ngoba isikwe Harare kodwa everywhere in Zimbabwe kathesi abantu bayahlupheka labulela kodwa nale esibambi la abantu. Uhulumende uvele kaboni lokuthi khona kulodubo lapha, kodwa bangakwanisa ukuthi hhayi into ege nje bazibethele into ege yomuntu wani behluleke lokuthi khona balungisise lolu dubo. Amanzi la seleminyaka neminyaka kuloko kuhlupha, njengekhansili eyakudala leyalast year engangikuyo mina salizama ukuthi kona sifake amabholo, kodwa amabholo akhona lana kathesi amanye angikhona ayacontaminate. So kuludubo kakhulu khona ukuyazwisa ubuhlungu ukuthi kona abantu bayafa ngento engasoze ifanele ibe isakhulunywa ngalesi sikhathi.
Kungani izikotsho lezi zisiba lengcekeza kalula? Ingamasiweji yini la dubukayo mihla lamalanga?
Uyabona ukuthi khona udubo esilalo mnumzana, i-government kufuze inike ama-local authorities izimali ezivela kibo. Kathesi amapayipi la aseluphele okuthi khona kasakwanisi ukuba lokho esasebenza ngalesi sikhathi, ngoba senesikhathi eside kakhulu ekhona. I-Morton Jeffrey isilungisiwe, isiphumisa amanzi amaningi kakhulu aseyenza ukuthi khona amapayipi la adubuke. Okuzwisa ubuhlungu kakhulukhulu yikuthi kulama-company ngubani avela kwamanye amazwe kathana kwa America abavuya 5-6 years ago besithi hayi bantu loyi bakijekela lithi yenze lokho sikhipha ama pipe lawa bothe amanzi lesuwa sina esikufuna ukuthi sesifake i fiber optic yethu yikho sikufuna nje kuphela ukuthi nje ikhaso lisayenza kwakusemandleni yethu sayenza sala sayinela bathe siya ku government i government yaqalisa ukuthi bona lisinike ama bypass abantu lawa bazinela so udubo lolwazi sozele uphele nxa sile government engafuni ukuthi kona ilalele lokho ka ukukhulunywa ngama local authorities kade sesikhuluma sithi kona into leyi kayihambe ibe yi-devolution kade sibeyi-appointe abanye abantu futhi abagenesi i-constitution ukuthi babe lokho bebulala izinto abantu siyadubeka bona abakubona ukuthi kona siyadubeka ama-solutions siyabanika njenge-council abafuni so thina eparlamenti singena njengakhonokho siyabe siloko sihluphana ngaleyo ndaba kuze kuse
ngaphandle kwe-Glenview le Budiriro iwapha amanye amalokitshi lesabela khona ukuthi ungasabalala kalula lo mkhuhlane
wona lawo amalokeshini aseduzane okwazana warempaki okambuzuma ohopley abaseduzane o-Highfield wonayanana zasengozini angisho yabona ukuthi kathesi bengikhuluma mina ngisithi khona kulo mntwana oselokiniva kathana nebudiriro lapho kule constituency yami mina elokiniva phakathi ekusendi bengikhuluma ngihambe esikolo ngifuna ukuba kwazi ukuthi khona into zihamba kanjani ngathola ukuthi khona udriver webhasi ohambe siyathetha abantwana useyaffectiwe udeputy head useyaffectiwe so kulo mnye umntwana nokugrade 1 oseyaffectiwe again kathe zinto ezisiwakhona ngani kulo munye futhi adesehlanza angisho yabona ukuthi khona balokho benikana lo mkhuhlwane ngoba ngumkhuhlwane o-easy ukuthi khona uhambe komunye umuntu
luzaze lulungisiswe njani pho babumoyo lolu daba ngoba njengokutsho kwakho isimidi mnyaka
kakhulu mnumzana into efuze iyenzakale lapha i-long term solution i-long term solution i-government ukuze ibekwazi ukuthi kona umsani lokhuzwa idemu kayakwe anike abantu amanzi abeharare usmith walungisa amaphayipi lawa ezikhangelela abantu abalezani 500,000 that is kule millions and millions of people close to 6 million zihlanganisela lama-satellite towns so akusakhwanisi ukuthi bona amaphayipi lana abe lokho ebuthana lento ezinjalo njalo wona i-life ispanika yisekho isiphelile so i-solution ekhona ikuthi khona ukhunzi ilungiswe umsami ilungiswe bavume ukuthi i-council ifake amaphayipi amatsha lama-partners abawatholayo bona bengangeneli ngoba bona into zabo ezokungenela zoyo ziyayefuna ukutshontsha obaba labomama abazali asizameni ukuthi endaweni zonezo ezisekhona zilomkhuhlwane abantwana bake bame ukuyaesikolo kunalabo abaye benamanzi please nxa uzenzisa imbuzi gezi izandla zakho la manzi nesepa lingaphonge ubingelelana bingelelana okakhathesi khonoku izikhafu lezi eziqandayo azikeni thile bantu bakithi ukudla imibhida le asiyekeleli ukuphonge utenga imumbu yona le ebhekwayo enyawoswa azikeni sibe lokhu sidle isikhafu sibile sitshisayo okakhathesi
umnumzana Peter Moyo ngukansela omele iSouthton eHarare ubexoxa lo ntukameni Nkomo weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Britani zithi imbiko kamphathi tambo wezemali uchitha uChrister Mfundo uMthuli Ncube yokuvuselela idola leZimbabwe iyethusa njalo bathi angajakhi ukuliphendukisa ngoba lingagugudeka njengalokhu okwake kwenzakala kwele Zimbabwe. Umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda usedulela lolu daba.
Iningi lithi yinto engaqalwayo ukubisela idola leZimbabwe ngoba lithi lalahlekelwa imali eningi eyafela emabhanga yabachiya bengabayanga. Umnumzana K Fire uthi umphathi ntambo imali kame kancane ngedola lelo.
Indaba kaMthuli Ncube yokuthi lethe izimdola mbona ngani is too soon ukuthi elethe izimdola kodwa asazi mhlambe kuzasebenza. Mina ngombono wami bengibona ngani irandi yilo lingasebenza ngcono. I-US dollar livele likhitshwe nje totally lingabi khona ngoba ngani liyasinda kakhulu abantu ikakhulu ama neighboring countries kunzima ukuthi atrade leZimbabwe ngendaba yesisinto se-US dollar. Njalo eZimbabwe laphana ma ungabheka indlela abaliphatha ngayo i-US dollar, abayazi kahle ivalue ye-US dollar, bayithatha ngenye indlela nje, bese belisebenzisa ngani nje, baphethe nje imadlanyana nje.
Umnumzana Asa Molefe uyagcizelela,
indlela elethwa ngayo kayisozincede, kuyafana nje lama-bond la kuyakufa. Kunjalo into ekhona kuzakwenza ukuthi abantu bahlupheke, njalo akusoze ke kuphendule uguqule i-economy yeZimbabwe. Besidinga ukuthi uNcube akame mbijana abone ukuthi kuhamba njani ukuze kulungiswe kuhle, angaphaphazeli ngoba sizabuyela kuzimdola sale futhi sesihlupheka njengokwenzekile iminyaka yonke yonale. Izimdola lokhu yafayo kunoko okwayibulalayo usekubondeni ukuthi kuyini. Kungcono akathi khwimilile afake isipindi phansi alungise kuhle i-currency efunwa yiZimbabwe nangabantu beZimbabwe ukuthi ku-develop, hatshi ukuphaphazela.
Kukhona abajabulela ukuthi idola leZimbabwe liphenduke. Umnumzana Bob Scholar uthi zindaba ezimnandi ke lezo.
Kodwa indlela engibona ngayo ukuthi umthuli Ncube alethe izimdola kuyinto enhle engangijabulisa kakhulu. Khona vela ngeke kuthathe isikhathi ukuthi izimdola iqale ukufunctiona ngoba idetermine phela ngama gold bullions esiyabe silawo. Ungakhangela kahle ama mines ale golide, agebhi golide, izitini esingaba lazo zegolide, angeke kuthathe isikhathi. So indaba yokuthi imali ilizwe ibe le mali yayo, ay lokho kuyangijabulisa kakhulu, ngiyachelesa kakhulu. So makuyi channel kuyindlela okwenziwa ngayo, angilethemba futhi kuzoba successful sibe le mali ngiyethu as long as izinto zimanejwa ngendlela.
Unkosazana Nonhlanhla Ndlovu uthi kungasetshenziswa iRand leSouth Africa izinto zizaba lula eZimbabwe.
Indaba kaMinister Ncube le eyokuthi uthi usefuna ukuletha izimdola angiboni izasebenza. Kunini bezama shuwa, bazama baqala ngebearers check, babuya ngebond note. Yoko yonke nale imali iyehlule ayisebenzanga. Kunganani ukuthi sizihlalele le rand nalele elabo makhelwane ngoba vele zonke izinto zivela khona ngale South Africa. Sidla izinto ze South Africa.
Abanye bathi kuzaba lobunzima ukuthi idola leZimbabwe lisebenze njengoba ama industry engasebenzi. Onkosazana Ntombi Msuthu ngomunye wabo.
I don't think it's a good idea to introduce the Zim dollar as yet because is a support yini exactly. Number one, there's no production whatsoever in Zimbabwe. Izim dollar le mabe introduce bazabe be trader lobani ngani abalayo. I think it's too early for now. Abazama ku concentrate on reviving the economy yeZimbabwe, try and make sure ukuthi bavuselela ama factories and stuff instead of concentrating of i-currency. For now, I don't think i-currency is as important as other pressing issues as khona eZimbabwe.
Umnumzana Michael Mangwiro uthi ukufakwa kwedola leZimbabwe kungenza intengo yezinto yehle kwele Zimbabwe.
Uthuli Ncube finance minister lo mocha ukhangela ukufaka izim dollar at some point, kodwa ngizwe ngani uthi ufuna ukuqala akhiphe ama bond angenise ama rands and then ukusebenza ama US dollar for iskhashana, kodwa vele ukhangela ukuthi ekugcineni kungene izim dollar. So lokho ngaba into enhle kakhulu ngoba ukusebenza imali engaso yethu thina eZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba as it is manje ama prices ezinto akhwelile bengikhangele kwenye i-post engayitholayo ukuthiwa i-Saudi $5 something. Into esizithenga ngama 20-30p lapha e-UK. So nxa imali ekhaya ingangena izinto zingahamba kuhle, kunganceda kakhulu abantu abahlala ekhaya sebehlupheka isikhathi eside.
Umnumzana Alex Mageza uthi okuqakathekileyo kwamanje ukuthi uNcube alungise ezomnotho, hatshi ukukhuluma ngedola leZimbabwe.
Na yibona ngani uJaga usehube masinyane. Embona kufanele kwenzakale ukuba ilizwe liqale lime liphike up listabilize hayi ukuthi sise siqalise ukukhuluma ngezimdola ngoba siyazi ukuthi kuqhakathekile ukuthi ilizwe libe le mali yalo kodwa asiqaleni i-economy ime ithuthuke isukume phansi singaze sakhuluma ngento vele eyawisa i-economy
idola leZimbabwe lisuka likhumbuze abantu izikhathi zobunzima lendlala eZimbabwe abantu lokho belesaba ukuthi liyabisa uduwo njalo ngimele Studio 7 eLondon igamara mong Ezra Jesus Banda.
Oye ngumsekeli womkokheli weNational People's Party umnumzana Sam Siphepha Nkomo uthi usechile ezombusazwe njalo usesiziyaziphumulela ekhaya alobe ugwalo uthi kachaphelanga kubandla leMTC njengalokho okuphume kweminye imisakazo lamaphephandaba amalunga ebandla leNPP abalisa umgcini sihlalo umnumzana Tsikamayi Mavaire lesikumele sebandla leli umnumzana Jeffrey Chitando labanye athi asechaphele kumanyana wamabandla ezombusazwe uMDC Alliance okikelwa ngumnumzana Nelson Chamisa wona usubumbe ibandla linye leMDC ake sizwa ikhuluma ngalokhu lokunye losithandekile Mhlanga weStudio 7
lokho elikubonileyo ukuthi sengisukile ngale sengirejoine iMDC akusikho ngibonile lami lapho kuTwitter khona uPresident uChamisa akusikho ukwenzakeleyo ukuthi ngihambile ngayabonana loChamisa izolo ngemva sengimtshayele ifoni ngenxa yabanye abantu abefuna ukuthi ngibe yimediator between them and Chamisa so yikho bengise Harvest House ulilokhuza ephelele iFriday ephelileyo bese lomhlangano weworking committee weNPP National People's Party kokhelwa umjuru then ngase ngi-announce kuma colleagues ami ukuthi se ngile 75 years old and sengenze 58 years in politics I would now like to retire from politics entirely and begin write a book I've longed to write engingazange ngisuse isikhathi sokuyibhala zawatsho umjuru engiphendula kulo mhlangano wathi hayi kodwa wawuvele ukhulumile before ngase ngi-advisor ukuthi njengoba ngiyimember ye-National People's Party ngingeke ngaphunga ukuthi sengishiye ipolitics better ngiqale ngi-resigne ku-NPP which is what I did I'm actually retiring from politics
labo abanye bakho ke abagoqela umnumzana Chitando
asibo bodwa omavayire labaningi ama-provinces amaningi bebengicelile ukuthi ngenze i-soft landing kobochamisa which I did yikho engikwenzile njengomuntu omdala
uyindaba kungasacacanga kuhle la kumkhokheli we-MDC Alliance esiyi-MDC ukuthi
lisukele mina ngibona ngani ipolitics le
kodwa anti kuzavela phambili mhlawumbe belingachasisanga kuhle umbiko wenu ukuthi alikho ku-MDC Alliance seli-retire
hayi lami ngubone namuhla njengoba loku-retire kwami ipolitics uyakwazi ngithe ngingakhuluma laye wangibuza ukuthi njengoba mdala uthi su-retire I have no problem with that. Kodwa ke ngingasi lo hlupho sifuna ukuthi sincediswe bengeke siyaxabana. Will you be available? Ngathi ngathi yes I will be available. Uyabona bengivele ngilesifiso okweminyaka eminingi esitandekile ukuthi ngibhale ibhuku. Ikakhulu abanye abantu bonke ababhalayo abaningi babo kazange behlale ejele njengathi esahlala ama 14 years ejele. Kapakwazi ukuthi kwakusenzakalani emajele. Each day yayidlula ihamba njani ejele. So ngifuna ukuthi ngibe time yokuthi ngiresearche ngibhale ejele. Abaningi ama-colleagues abaningi sebefile. Last week actually omunye wabo engangilabo uKillian Bebe died. So sesisele nje sibalutshwana very few. Ngiyafisa ukuthi labo abakuseleyo ngithi research with them sikhumbuzane ezinye izinto ezazisenzakala emajele. Nxa sengile minyaka engu-75 you can guess ukuthi umuntu ungahlala isikhathi esingakanani but unless ube ngudr Robert Mugabe.
Lingakhumbuza abalaleli ukuthi ke nje ejele laliyibotshelwe wakunini lakuliliphi
bani uwe in detention uzap ngiyangivele ngikuzap right through amajele sasike wayigame saya egweru prison lapho ngangilabo omchachi kona, omadzimba muto, osifa simsipa, all those people. From there, saya titenwa futi ewawa, sasiba nengabe zapha bezanu bengali obanana na wonkala bengabe kwenye section. Iyo iminyaka leyo esasi esegiyo. Ukuzisazo rilizwa kunapo sokufika independence.
Manje ibhokuleni leli athatha isikhathi esinganani ukuthi liphele?
Well, I'm hoping if I'm disciplined and I have the support that I've asked for from friends ukuthi ubhaleni kufanele kungithathe ngxenye 9 months.
Sesingathatha ukuthi ungabe neutral, ungathini ngalokho okwenzakala kathesi? Sibona ibandla le-MDC Alliance belokhu besithi banqoba, siyabona ibandla le-ZANU-PF liqhubekela phambili selifaka ucabinet liyabusa. Ubona ingani umomo khona lo ulungile yini, uzaphetha ngani?
Any disputed election ivele kayenzi kuhle for a country, and sesikiyo futhi disputed election every since isaqalisa ngo-1999. Even before 1999 uJoshua Nkomo laye kwakuyinto efana nayo. Angiboni kahle ukuthi kuza tshintsha kangako. Kungenzakala ukuthi here and there izinto zitshintshe, kumbe kube nomunye umuntu ole style esingafani lomgabe, njengomnankakho ufuna ukuintroduce management style esingafani lomgabe. Kodwa ke njengoba abanye labo besithi ukuthi njengoba le Concord la isikonfirmile ukuthi yibo, hayi ake sibakhangeleni. Nxa kusenzakala, mina iwish yami ukuthi ama opposition parties wonke kabe le one candidate, kungabili ama candidate angu 21 or 22 awe opposition. And nxa sile hope yokuthi ngelinye ilanga iZANU iphume, and for me I've never been a fan of ZANU. Isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga ngibone iZANU isingasekho embishweni sokungene elinye ibandla ele opposition.
Kodwa lona ibandla leZANU PF ngemizamo lese liyenzile, ubona ingani lingalungisa umnotho welizwe?
Asazi. I have every confidence uMthuli Ncube myself. I know him personally. And
lo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo owayengumsekeli womkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, obekhuluma lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende wakwele Botswana ufisa ukwenza umhlangano lelizwe leZimbabwe kulandela ukungena kwenkomo zeZimbabwe kwele Botswana ezicatshangelwa ukuthi zilomkhuhlane wamasondo. Ele Botswana seligcine limisa ukuthengisa inyama yenkomo kuzwekazi le-European Union. UMartin Ngwenya usedulela lolu daba.
Ele Botswana libambe inkomo zeZimbabwe ezifika amakhulu amabili ezeqe umncele zangena kule Botswana ngempela viki, osekudale ukuthi ilizwe leli limise ukuthengisa inyama yalo emkambo we-European Union, i-EU. Inyathela lokumisa ukuthengisa inyama emkambo we-EU lenzelwa ukuthi kuhlolisiswe ukuthi inkomo lezi azilamkhuhlane womlomo lamasondo owe-foot and mouth. IBotswana isicele umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zeZimbabwe ukuthi kukhulunyiswane phezu kwalolu daba, kudingwe indlela kusiya phambili. Ela Botswana laqala umkhankaso wokudubula libulala inkomo ezingena kulelo lizwe ezivela eZimbabwe ngomnyaka ka-2016, lisithi leli yolodwa indlela elingenqabela ngayo ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo uvela kwele Zimbabwe. Kodwa emhlanganweni ongaphansi kwedale lephalamende we-Public Accounts Committee, i-PAC, oyenzelwe eHaburoni ngolwesibili, unobhala kugatsha olubona ngendaba zobudlelwano beBotswana lamanye amazwe, umnumzana Hawumelwi Huitsimang, uthi bazakhulumisana ngesiphangiphangi la beZimbabwe. Ephendula umbuzo ovela umgcinihlalo we-PAC, umnumzana Samson Guma Moyo, obefuna ukwazi ukuthi kungani inkomo lezi zingadutshulwanga, uHuitsimang uthi bafisa ukukhulumisana la beZimbabwe hathi ukuzidubula. Abalimi abasemngceleni leBotswana bahlaba omkhulu umkhosi besithi inkomo seziphelile zidutshulwa uma zingavele zilokothe zeqe ngale komngcele, kukanti iBotswana yona ikhala ngokuthi ithola imali eningi yakwamanye amazwe emsebenzini wayo uthengisela emkambo we-EU, ngakho ayingeke iyekele inkomo ezivela phandle ukuthi zihluzule isimo somnotho. AbeZimbabwe kwele Botswana bathi kumele kukhulunyiswane ukuthi inkinga le ingaqedwa kanjani kulezinye indlela engasetshenziswa hathi ukudubula inkomo.
Inkomo lezi zingavalelwa kwenye indawo zingakabuyiselwa eZimbabwe.
Abafana lomnumzana Donald Khumalo okunhlaniso ye Commercial Farmers Union ECFU yena uthi iBotswana kumele icabangisise inyathela leli ngesikhathi lisungulwa.
Uma kuyikuthi kuyaphambaniswa mhlawumbe umkhono wabo okumele bakwenze babo ukuthi bafake umngcele bawubiyele ngoba angithi yakwazi ukuthi baba inceba lendoda kalihlekwa. Namhlanje yithi esilohlupho kodwa kakusho ukuthi iBotswana esesibo lohlupho. Olungengama luchaphele ngapha ngeZimbabwe. Khasi sezi saphilile. Kufanele sazisane sibonisane njengabantu.
Obe engumphathi ntambo obona ngendaba ezenzakala phakathi eZimbabwe, uDokotela Obet Mpofu yena obe eseBotswana enyangeni ezedluleyo, uthi ohulumende bobabili abakhulumisane phezu kwalolu daba lwenkomo kanye lezinye. Imizamo yokuthola impendulo phezu komhlangano phakathi kweZimbabwe leBotswana ayiphumelelanga ngoba ucingo lwehofisi yeZimbabwe Habron belungadotshwa. Kodwa umhlangano phakathi kwamazwe omabili ukhangelelwe ukuphendla indlela entsha ngemva kokuba amazwe omabili evumelane ukusebenzisana kuhle kulandela ungezwani eminyakeni edlula amachumi amathathu edluleyo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington sisakazela kwele Zimbabwe. Wezemidlalo amaqembu akobulawa anqotshwa emidlalweni yeCasilaga Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leLenders linqotshwe ngeLemutare City nge-1 kanye emidlalweni oqhutshelwe enkundleni eVengerero Sape. Kuthi iqembu leBulawayo City linqotshwe ngeLenicroot nge-1 kanye, ikanti iqembu leBulawayo Chiefs lalo linqotshwe nge-1 kanye ngeLeHerentals. Emidlalweni obusenkundleni eLuveve iqembu leChicken linqotshwe nge-2-1 ngeLecapes United. Iqembu leChicken lihlohlelwe nguInnocent Mucheneka kuthi eleCapes United lihlohlelwe nguJoel Nkodzolo uWisdom Mntaza. Igoli lakuqala eleCapes United bekungumbeki wawuhlohlwa nguNkodzo njalo lichiye umqeqeshi weqembu leChicken uJoey Antipas Sidla amahabula.
Abo noMpembe basibulalela umdlalo bafana lempehlani. Babuya bevele belenjongo yabo yikho nje sizithola sisenkingeni ikanti umdlalo wenguqu kumele udlalwe kungela kuqelebezalana labo abanqobayo benqobe ukanti labo abadliwayo bedliwe.
Aweminye imidlalo ayiqembu leBlack Rhinos lele FC Platinum abengujikile obhanqa 1-1 kuthi eLenkezi Platinum linqobele ZPC Kariba nye 1-0. Alimpumela icho ukuba iqembu leFC Platinum selichiya eLenkezi ngemiklomelo emibili njengoba le miklomelo ngamachumi amahlanu lathi kuba nomunye. Kuthi eLenkezi le miklomelo ngamachumi amahlanu lesikhombisa. Iqembu leShapane Mind lele yadachane azabhekana kungela elilithele emambuleni kuthi iqembu leTriangle le Harare City yabe ngujikile obhanqa 1-1. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yeso kwesikhathi senu phela ukuthi likhulume lifisa ukukhuluma ngakho ke siyabona ukuthi kulabantu abalokhu bekhuluma ngemali yeZimbabwe. Esizwe omunye wabo lapho ekhuluma ngokuthi kambe ingabiselwa yini idola leZimbabwe nangoke.
Igama lami nguPetros Simvuso wakwabunene ngiseSouth Africa eFlorida. Mina into engiyibona njengedola lakithi ekhaya leZimbabwe ukuthi ma bengabisela imali yakithi isebenzisa imali yakithi bese ngaba ngcono besigabeni somnotho ngathi ukuthi bathi khona lathi ukuthi noma uma sisebenza noma sithola noma sibuyela ekhaya siyothola imisebenzi sibuyela ekhaya sisebenzele imali yakithi hhayi ukuthi sisebenzele imali yamanye amazwe. Bengaye bese beyikhweza ngokuya phezulu ukuthi bese besithi bathi anti kula bo-$2 bese beyikhweza nje yakuqala lapha siyakuvuma bathi yayisiyevuma quad nje yathiwa bengayenzi leyo into leyo like bezi njengaleyo e-South Africa anti leyo e-South Africa ine-R10 yephepha, R20 yephepha, R50 yephepha, R100
yabo akukhulunge lingakhohlwa ukusithumezela imlayezo lelifisayo ukusithumezela yona singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba bezigokhela namhlanje. amapolisa eZimbabwe athi akusamelanga kwenziwe imihlangano ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane zidlala ingqondo ngokwethulwe nguMnumzana Mthuli Ncube ofisa ukuthi kubiselwe idola leZimbabwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu okwamanje. Oliver Lisa emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube.